So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umanyano wabesifazane abakumabandla aphikisayo uzanceda ngani kukhetho oluzayo?
Omama kumele basukule baye ngathi bayoregista ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sheneli ukuthi i-election elandelayo sivote.
Izulu lesikhukhula libulala abantu abalithumi eSouth Africa. Kwezemidlalo silengxoxo lomkhokheli weqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ngobudlwangudlwangu obusemidlalweni yaleli qembu.
Ukuphothela kube khona, yebo na kube khona, kodwa akubanga into ebeludlakela ekuthini kulabantu abachayeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yamabandla aphikisayo athiyene alithumi phakathi kohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Inkokheli le ibuthene izolo kobulawayo lumbuthano ulandela ofanayo oyenzwe eHarare kumaviki amabili adluleyo, njalo ukhangelelwe kwenziwa kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Kambe lumanyano uzenelisa ukusebenza nanku amabandla aphikisayo awezwani. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besibuthele Chris sikhuluma nje uku-encourage omama ukuthi omama njengani sonke siyakwazi ukuthi akusela voters roll. Omama kumele basukule baye ngathi bayoregista ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sheneli ukuthi i-election elandelayo sivote. Njalo futhi sikhuluma ngokuthi kumele sisekelane omama, nxa kuyukuthi umama uyafaka ukuthi avotelwe, simsekele sonke njengabomama.
Kanti manje kuzasebenza njani khona lokhu njengoba lingamabandla achiyeneyo?
Singamabandla achiyeneyo, kodwa njengoba ningakwazi ukuthi kube inkulumo ezokukhulumisana ukuthi sishiya kwi-election, kumele sivumelane ukuthi sifaka upresident oyedwa, sifaka u-MP oyedwa, sifaka ukhansila oyedwa. Noma nje inkulumo zakhona zingaphuthi, kodwa ziya ekuphutsheni kukho lokho. So sihle silungiselele khonokho ukuthi si-encourage-ane ukuthi kumele sivotelane eze omama.
Khona kukhanya kulokuvumelana yini njengoba lingamabandla achiyeneyo, liyavumelana yini njengabomama injongo yenu?
Sicalile into le yaqala eHarare, yenzakala imithingi yabomama. Nalapho siyenzakele futhi izayenzakala amaprovinsi wonke, size sijayelane ukuthi kumele sisekeze ndawonye.
Kodwa kwakathesi akula yini lapho kungani kuyakhathaza khona, okungani yiko limele lungise khona?
Hayi, khathesi akulanto ekhathazayo, ngoba already vele i-leadership yama-parties engase yabomama sisethile ithoni yokuthi abantu kumele basebenze ndawonye. Yikho kusiba lula ukuthi nxa kuthiwa omama ngabahlanganeke laphana bengama-parties achiyeneyo, ngoba ama-party wona lawo u-8 wathi omama bahlangane ndawonye besikhona sonke ozeziphathis zilabantu abababekeleleyo, ngoba vele ithoni already siyasethwa ngama-parties.
Alo-ke ngonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet, bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Izakhamizi zedolobho leCape Town eSouth Africa ezingamakhulu ambalwa lokhu zihlala enkambeni ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu likazamcolo elichayela chisa abanye ngombane olumathe ezinye izindlu. Kubikwa kulabantu abalichumi abafileyo kusehlakalo lesi esenzakale ngolwesibili langolwesithathu. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala eJohannesburg unkosazana Victress Mathutu.
Kube lesikhukhula eCape Town. Engi-understand ukuthi abantu abaningi bagcine sebesusa lapho ezindaweni abahlala khona besiyagcinwa kuma-community wall. Abantu abaningi phela ade bebalela abantu abangadlula 400 ukuthiwa basusiwe ezindaweni lezi bese behlasele khona ngamanzi besiyagcina kuma-community wall. Izikolo zikhukhulekile, ama-building, ama-church. So isimo esibi kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa bakhona yini abeZimbabwe abangaba bengene engozini?
Yazi, okokuqala nje abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke. Kuthi ukuthi nje ngoba kuyenzakala eCape Town noma nje bengagcwalanga njengalapha eGoli, kuvele bakhona abaseZimbabwe abeyingxenye yalokhu kuyalezo zikhukhula.
Kuthi ukuthi okuhlaselweyo yiCape Town kuphela, endaweni ezinjengakhona pho khona ke khona kube njani? Akula ngisho lezulu elincane elifikile.
Hawu, isimanga esikhulu kakhulu ngoba izulu lelo ngisilizule eCape Town zalibonela kuma-TV, izikhukhula, khukhula abantu, zikhukhula yonke into. Kodwa lapha eJoburg ngitho lokuthonta nje lamayezi nje azange siwabone.
Wona kodwa umkhathi unjani khona ngapha eJoburg?
Umkhathi nje unjalo nje, kuye kwaba kulo moya nyana, uyabona lo moya obandayo nje vele ngoba kusebusika, lo moya obandayo kakhulu. Kodwa sizile lapha kulaba bezomkhathi bethi le weekend kuzobe kubanda kakhulu.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathutu isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izizalane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zivotile lazo kukhetho lokukhetha inhloko kahulumende. Ibandla lenhloko kahulumende leConservatives linqobe kodwa lasala selingasela malunga amaningi kakhulu kulele leba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane unkosazana Noma Mliswa uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, ngavota mina, ngavota kuhle, kwakungela ama-queue yakwazi, it was very nice, very peaceful, no long queues, hayi kwaba kuhle kakhulu.
Nxa ukhangele khonoko okwenzakale khona ngapho lekuseZimbabwe ungathini?
Hayi, lapha vele ku-organized and akula amapholisa ayalimelela libona ukuthi kuzayenzekalani, akula umsindo, everything just peaceful. Ifika khonapho it's so straightforward, bakubuza ilizwe lakho, bakunike inamba yakho, uhambe wena ebhokisini yakho uyenze wedwa, ungelo muntu okukhangelayo, ungelo muntu okumelelayo endleleni.
Manje nxa ungakafiki khonapho ebhokisini, bakhona yini abamabandla aphikisayo kumbe amabandla abawusayo njengalokho esikubona ekhaya ukuthi babe bephandle kwalaphana okuvotwa khona duzane lakhona?
Akula vele, hayi kakuhambela wedwa, kulo muntu okumelela ukuhambela kuhle ule njengohambe uye emagroseni lapha uthethenga something and you know it's all just normal, you know.
Manje ama-results angikhona athethe isikhathi esinganani, njalo ungathini nxa wakhangela lokwenzakala ekhaya?
An hour after isikhathi esiningi vele, it was just an hour after bevala, next thing saxa sikubona ama-results.
Hello ke ngunkosazana Noma Mliswa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Omunye osakhulayo uFrederick Nkiwane uza kwele Melika phansi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomoyo engakasuki ekhaya elubhekise kwele Melika ngevikezayo.
Thuba lukhulu, hayi la mathuba esithi asothuba lokuthi uyangena kilo nje ukuphelela khonapho. Ngamathuba esingathi izihluthunelo zikusasa engathi lihlukuzula izolo kumbi lamhla.
Kahle kahle bhutwami, ungitshele ukumsebenzi onjani?
Hayi, umsebenzi u-right. Mina lapha kuzwela zeZimbabwe ngisebenza njengomgcini imali, ngisebenza ebhanga. Hayi, umsebenzi wami nje yikunikeza abantu izikweletu kakhulu, futhi kuyakhulula amankampani amatsha asakhulayo angabizwa ukuthi ngama-SME.
Ukhangelela ukuthi uzabe ufunda izinto ezinjani kuhlelo lolo?
Okuzakwenza ukufunda kakhulu ukusebenza nje kwambana nabanye abantu kumeni nje esingathi ngesilungu yithimwe ukubambisana nje labomakhelwane ukubambisana lesihlobo labangani siyaphambili okunye futhi esizakufunda okubaluleke kakhulu ukuthi izinto zemelika elingathi yileli elingathi liphambi yakhokhela umhlaba wonke jikelele nje kizo zonke izinto masingakhuluma ngetechnology masingakhuluma ngezemali ngoba imali yabo isebenzisa umhlaba wonke laba bantu ngathi baphambili so ukufunda nje ukuthi bona bakwenza njani lokho kuyizinto bese sikuletha la ekhaya sizokusebenzisa ngendlela ezasebenzelana lathi ezasebenzela thina
lapho usuqedile ngale mfundo zakho kwele Melika ukhangelele ukuthi uzabe wenzani lapho uzabe usebenzisa ulwazi lakho
masikhangela nje iprogramu yakhona ngathi bayihlele kahle laba bantu bemelika engizahamba ngale ngithi yakufunda kakhulu ngokokuthi izikolodo sizinika njani amakhampani asakhulayo ingxaki esingathi silayo kakhulu kule lizwe ukuthi imali yethu ayenzi ukupha izikolodo ezibhadala ngemva kwesikhathi eside into eziningi zakhona zibhadala after 1 month after 2 months lokhu kwenza ukuthi la makampani engakhuli ngendlela angakhula ngayo so lolu lwazi lokuthi bona benza njani ukunikeza amankampani imali ebhadala ngemva kweminyaka elithumi ukwenza kusebenzisa ukwakha leli lizwe sincedisa amankampani ukuthi athenge imishina leyenza kwenza akhule enelise ukuthengisela amanye amazwe
alo-ke ngumnumzana Frederick Nkiwane ungumgcinisihlalo amabhanga atshiyeneyo eHarare engomunye wabasokhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship lingalibali ukulalela kuhlelo kusasa lapho esiqhubeka sixoxa lomunye njalo wabasakhulayo oza kuhlelo lweMandela Washington Fellowship
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo Lamhlanje ngixoxa lomqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho
sakubonana ntungamili linjani balaleli ngiyathaba ukuba sehlelweni lo namhlanje
kusitshele zihamba njani inhlelo zenu zokudinga usekelo emaphandleni
sokuyisikhathi sakhona ke ukuthi ke abantu bakhulumisane ngezindlela ezijiyeneyo ukuthi hayi ukudinga usekelo kuphela kodwa ukubonisana ukuthi sisesimeni esikiso njengelizwe leZimbabwe ngenxa yodaba olulodwa esikhuluma ngalo sonke isikhathi soke ngalolo daba kube lokuthi ke ungakhumbulana ntungameli size sathi thina asingeni eKetweni ke sizama ukufuka ukuthi sitshengise ke umhlaba ukuthi lapho kulohlupho khona kulokuqilibezela eKetweni esazi thina zibe khona yiyo i-biometric voter roll yona i-concept ye-biometric voter roll ilethwe nge-pressure ekade ikhona ivelela ku-MDC so ngaleso sizathu ke sizinikeke ithuba lokuthi ke njengoba i-biometric voter roll isiyinto ephilayo sesilohlelo ke lokuthi singene phakathi kwabantu ke sikhombisane kumbe sifundisane labo ukuthi hayi bo sokulohlelo olutsha kusela muntu ke oku-voter roll okwamanje bantu bonke bazabhaliswa kakutsha so abantu bahlale ke beqaphele belungele ukuthi xa kuqala lokho kubhalisa bazibone belelungelo lokubhalisa okunye sikukhangelayo kakhulu ke yindaba yezithupha abantu bezimbabwe abaningi abanye abalesifiso sokuthi ngabaphatheka abalazithupha sizama ukuthi sibakhuthaze sibaqoqeke ukuthi bakithi bonke abantu abangalazithupha abasondele eduzane batsho lezi zathu ukuthi sizatho bani engalazithupha ukwenzela ukuthi ke silungiselele ukhetho olufaneleyo ke oluza kwenza ukuthi wonke umuntu ezimbabwe olesifiso sokuthi akhethe ke lo afuna amkhokhele abe lalo lelo thuba akwenze lokho
kudaba lokwethuselwa kwabantu lapha kuhamba njani siyake sizwe ngezikhathi nxa sokudingwa usekelo lapho ukuthi izalukaze lamaxhegu bayethuselwe emaphandleni kuhamba njani lapho eselifike khona
lapho esesifike khona yebo ye kungaba khona ukwethusela phela umuntu angavele athathe umkhuba omubi kuba nzima ukuthiya uphele kokuphela zikhona-ke indawo lapho ukwethuselwa okukhona kodwa ungakhohlwa ukuthi oka kakhulu ukwethusela kube khona kakhulu ukukhokhelwa ngama veterans ngesikhathi ke kungenwa emaplazini ungakhangela ke katesi ke ama veterans sokusele ke yona icommittee yona ekhokhelwa ngitswangwa kodwa ama veterans amane ngathi asisakungeni lokho ayisikho esakulwelayo khona kuyana sokusenza ukuthi ke kwehle ubudlwangudlwangu elizweni kusale nje lo obuyabe ukuthi kubaliwe lapha lalapha yana so sikhangeleleke ukuthi abantu bathathe lo lelo thuba ukuthi babonakalise ukuthi ubudlwangudlwangu behlile kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke ngesilungu abantu badlule kuloko okuthiwa yi-trauma ikakhulu abantu emandebeleni uzafica ukuthi badlule ku-trauma ngokuraundi bavele badlula ku-trauma ka-2008 lapho okulabantu akade kuthiwa umuntu uyanyamalala kokuphela angazakali badlule kikho ke abantu bakithi so ngaleso sizathu ke kuyadingeka ukuthi sisondele phansi kwabo sibakhuthaze sibaqinise ukuthi hayi bo lapho okulobu bikhona kulaphana kasilungiseni sonke kanjani
pho selokugcina uvalelisi zakhamizi MP
ngiyabonga ke ntungameli ngiyabonga zakhamizi kodwa ke engingalitshiyela lona ke lekuthi ke qaphelanini ke katesi kakusadingeki ngicela abantu bezimbabwe bonke ke babekwazi ukuthi kasibuyeleni kusimo esasikiso sisilwa lamakhiwa sasisenza izinto zethu silungisa izinto zethu emakhitini ethu sikwenze sikwazi lokuthi ngoba amakhiwa ayesincindezela nanguphoke lo mgabe sesincindezela sithini ke sithi asibuyeleni ke endulo siyetshengisa ukuthi hayi thina siyahlala emakhitini sikwenze lokho esifuna ukukwenza simkhiphe umgabe ngoba sesidiniwe sesifuna abantu bethu basebenze sesifuna abantu bahlale kuhle sesifuna abantu bathole impilo abayifisayo eyiyo abayilwelayo hathi lokho abakwenzakala okwenzakala ukuthi batshontshelwe impilo yabo ngurobert mkhabele zanu PF
hayi siyabonga mnumzana bebe kukuhle kuba lawe kuhlelo
yabo
veli lalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lo meli wenkayisa uthedalele parliamente njalo engumqoqi wenhlelo ze MDCT umnumzana Abednego Bebe asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngukama
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda isizalwane seZimbabwe esenza imisebenzi izokulima kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kanti.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi amabhizimusi ayenziwa ngabantu kona ngapho eSouth Africa ikakhulu awezokulima ayathuthuka yini?
Yebo, ikakhulu amabhizinesi ikakhulu awezokulima ngapha eSouth Africa. Ayathuthuka kakhulu amale potential futhi ukuthi athuthuke ngoba ikhulumende weSouth Africa kathesi uzama ukuthi athathe umkhonomi amandlo zomnotho awunikeze abantu abansundu bese kusithi ke phakathi kwakubalekelela kulona daba lokuthatha umkhonomi kulodaba lomhlabathi bese kusiza udaba lwezokulima ekulima lapha eSouth Africa kulokho kuyinto yamaelungu lokho kuyinto yamabhunu so ke sithola ukuthi ke thina mawusisiza ngapha wena uqala si abalapha abantu beSouth Africa abakuzwisisi kangako ukuthi ukulima kule mali kanti ke usithola ukuthi abantu abaningi abafika lapha bayenze kahle kwezokulima ngabantu abasuka ekhaya eZimbabwe labafowethu abafuya inkukhu lapha yamaskral benza kahle kakhulu kanti lathi senza ama ezokutrainer lezi siba siempower abantu sibona ngani ibusiness lakhona lenza kahle kakhulu ngoba khona bengani bavuleka amehlo ukuthi bafuna ukuthi babekwazi ukuthi kwezokulima lezi kahle kahle zenziwayo kanjani so ke kuyathuthuka kuyathembisa ikakhulu futhi ngapha uhulumende weSouth Africa uyasekela kakhulu inhlelo ezinjengazana lezo so ke kwenza kube lula kakhulu ukuthi nxa abantu bese senza la ma-business sibekwazi ukuthi sebe silosekelo lowengatsha zikahulumende
wabona abaningi yini abavela eZimbabwe abayenza ibhizinisi lokulima khona ngapho eSouth Africa
ngathi mina esengibaziyo so far abantu bonke abasekulimeni abalimayo imbhida endaweni eziningi-ningi ngabantu basuka ekhaya abanye basuka eHarare abanye basuka kobulawayo ngabafowethu balutshwane ama local South African abansundu abaqhakathekisa kwezokulima ngoba kabakakuzwisisi ukuthi ukulima kahle kahle into enjani. Sile sikolo esinye besisebenza naso ku-advertise ukuthi kuyafundiswa abantu bangababuya ekhosini, ku-apply abantwana abangu-3 kuphela, nabangu-3 bona abangamabhunu kuphela, abantu abansundu kabakakuzwisisi. Kodwa kabaningi soke abantu bakithi sebebuya-ke lapha e-South Africa bafika bathethe lawo mathuba bafota abalima kakhulu ngale Free State ama-break record. Kanti sibo bodwa nje baningi endaweni eziningi-ningi lapha eGoli abalimayo ngani abaningi bakhona ngabantu bakithi.
Lona ibhizinisi lokufuya inhlanzi libhizinisi eliphumelelayo yini ngapha e-South Africa? Siyabona ukuthi eZimbabwe lingani liyathuthuka kancane, kodwa kunjani khona ngapha?
Ngapha kusasephansi, siyazama ukuqalisa katsha. Sizama ukuthi silipromote. Uyathola ukuthi ungakhuluma ngakho kusuka kubuya abamhlophe nje kuphela abelungu yibo abazayo, abansunduka abazwisisi, balutshwane kakhulu abazwisisayo. So kusase lomkhankaso, sisazama ukuthi singene even lama-ofisini abahulumeni ukuthi kube nomkhankaso ukuthi abantu be-South Africa bazwisise ukuthi ukulima, ukufuya inhlanzi, ukulima imifino kule mali, yikho abasha khona. Angithi bona bajwayele ukuthenga ispinatshi kubo-Shoprite, kusuka ukuthi bakwazi ukuthi ispinatshi lesi abasithenga kubo-Shoprite sisuke ngaphi, yikho kule mali khona. Ma befuna ukuthi bathathe umkhono kubeshe ezandleni zabo, kabaphatisipete kakhulu lakho ezigabeni zokulima. So yikho silapho ukuthi senze ikuthi sithuthukise sipromote engathi indaba zanezi zokulima ukuze i-SADC region ingalambi. So thina injongo yethu sikhangela ukuthi sisebenze i-SADC region ibe i-region ekwazi ukuthi sizenzele ukudla abantu bangalambi ku-SADC region. Njalo sisebenzisa i-technology yenza ukuthi abantu bangaze bakhala ngokuthi kule climate change lento ezinjalo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga abalaleli, ngithemba lizwile ukuthi sibambele ekulimeni. Ubaba uJoshua Nkomo wathi imali phendulelani balaleli, ukuthi imali lizathola imali. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda, usomabhizimusi owenza amabhizimusi ezokulima eSouth Africa. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi, Kosiphunyuka, go Chief Sikhobokhobo engowebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ngesikhathi iningi lilungiselela ukhetho, bayasukumela phezulu yini abesifazana, bayakwazi ukuthi kwenzakalani kumbe kunenge okuhluphayo?
Bona bayananzelela sibili njalo basukumela phezulu. Kunenge esikwenzayo, siyahlangana njengabomama, sisenza ama-club emakilabhini ethu laphana. Sinamathuba ikakhulu thina abohlangothi lwe-MDC, ngatsho njalo silamathuba okuthi sixoxisane ngokuthi kungenziwani ngokhetho. Lokuthi sinanzelele ukuthi abantwabethu asebekwanisile iminyaka engu-18 sibaqoqile amabizo abo ukuthi nana bebatholele uncedo lokuthi bazuze izithupha, nabanye abadala abakhulileyo abangomama abanganazo izithupha ngendlela ezijeneyo. Sihlale phansi sakhulumisana ngakho lokhu ukuthi wonke umuntu nesi-coming election kumele abone ukuthi avote. Bekunanzelele omama ukuthi ngaphandle kokuthi basukume labo akulalutho olungalunga, ngoba bonke abantu bakhalela i-change.
Okuyikho esingathi kuyabakhathaza kuyini?
Kuningi esikukhangeleyo okukhathaza. ukukhuthaza abomama. Okumqoka kakhulu izindlela ezokuphatheka kwabo kwezempila kahle. Izibhedlela zikhatshana nabantu okwenza ukuthi omama bahlaselwe yimkhuhlane icine ingaselapheki ngenxa yokuthi babe kukhatshana ukuthi beyefika ezibhedlela. Izikolo nazo imali zeschool fees njengabomama siyashupheka kakhulu ukuthi sifenelise ukuraise imali zokubhadalela abantwana esikolo njengoba sikwazi ukuthi ezweni lakithi lapha akulamisebenzi. Thina ngapha-ke ngakosithunyuka siphila ngokulima. Manje amabele lawo esiwathembileyo nawo awasela mali okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungagcina uthengise konke ukudla. So luhlupho olukhulu oluhlangana nabomama lona namanzi. Omama abaningi bahambela amanzi mangwenide kuyabagugisa khokhela omama. Omama bakithi ngapha basuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi baqala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenza.
Isibhedlela esiseduze lakhonapho yisiphi okumele abantu behambe kuso njalo sengumango onganani?
Isibhedlela kuthiwa yiMvuma Mission Hospital. Usuka lapho mina engikhona ngingasabani abanye abaphambi kwami uhamba 12 kilometers. Kodwa-ke okakathesi sokungconywana ngoba sesiyenze iklinikhi siyayivula nje ngikhuluma so siyayivula mhla ka-15 June siziyakhele ngezandla zethu sincediswa ngamadona ngezimali. Ngikhuluma nje khathesi isibhedlela leso siyasebenza kuhle kakhulu. Sile nhlanhla-ke thina ngoba isibhedlela lesi siphathiswa yisona lesikade silasesemvuma mishini singaphansi kwemishini yona leyo. Akukaze kuswelakala umuthi noma izinto kade zinzima njani kuleso sibhedlela bekuphilwa sibili. Kubuya abantu abavela kwamanye ama-districts ezokwelatshwa khonapho.
Imali yama-school fees ye le mpahla zokuthi abantwana abangamankazana besebenzise nxa besesikhathini zikhona yini inhlanganiso ezincedisayo?
Lapho kulobunzima abantwana bafunda nje nababalisi nama-committees awezikolo aphele nzima ngokulwisana nabazali. Yebo kambe bebebhadala ngamabele kodwa sokunzima kathesi ukuthi baza kwenza njani. Amabele asanda kuwa ivalinze kathesi olwalonga ivalide beliyi-$5. Manje abangasithengela kathesi bekhuluma nge-$3 abadala balezikoredi ezinengi ezeminyaka. Okokugqoka-ke okokusebenzisa kwabantwana angamankazana kulama-donors asebenza nawo lapha sile SMD le World Vision ababuya bezosiphathisa kulohlelo lokuchango lwe-IGET olukhangela kakhulu ngomntwana oyinkazana. So sifundisiwe ukuthi singabaphatha njani sibathungela impahla zokugqoka into ezinjengama-pads ama-reusable. So kulapho-ke kungani kuba ngcono.
Kulohlelo kathesi oluqhutshwayo olokuthi amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abesifazane ukuthi bavote, so lubuya khona ngapho emaphandleni uhlelo lolu, bona ingani luzancedisa kakhulu yini?
Silulindele ngamehlo abomvu, silulindele kakhulu ngoba omama bayakhala kakhulu bathi bafuna i-change. Bakhala ngabantwababo abahlala egangeni abadlala empuzi bona befundisiwe balungela ukuthi ngabe ngabantu abahlala emahofisini. So nxa lungaba khona uhlelo olunjengalonalolu bakithi singathokoza okunye okumangalisayo and siyabe sikubona ukuthi into yethu esiyifunayo ingenzakala. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa kaward 25 eNkayi kwesiphunyuka koChief Sikhobokhobo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha, lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingake singakehlukani kesikhangeleke ukuthi besilani okuqhakathekileyo. Izulu lesikhukhula libulala abantu abalichumi eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama lami nguChris Gande Lelane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.